soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Kati half past seven. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mabasa 2018. Igama ngu Chris Gande. Endaweni zethu zalamhlanje.
Iphuphule ramasizi isiqiniseko sokuthi isinqumo esathathwa ngukhama lo mongameli uMnangagwa after ukuthi nje kumbuso eZimbabwe last year. Konkani mazawabili they are working together. It's still there.
Umongameli omutsha uMokgweetsi Masisi weleBotswana wethekelele kweleZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ukuphuma elizweni lokhe egcotshwe ukuqala umsebenzi.
UThamisa uvakatshele eMatamhlophe. EMatamhlophe kuyimyuziyemu yeJoshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uThamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uThamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ephalandaba akufilokuqinisa.
Osokuqhamuke inkulumo phezu kokwethekelelwa kwemuli kamoyi umnumzana Joshua Nkomo, umkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Nelson Thamisa. Izakhamizi zeVictoria Falls zidla amahabula ngokungaqatshwa kwabantu abadabuka kulumango ekwakhiweni kweVictoria Falls Shopping Mall. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli omutsha uMokgweetsi Masisi weleBotswana usanda kuthatha intambo zombuso kulelo lizwe wethekelele eleZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ekuphumeni elizweni lokhe egcotshwe ukuqala umsebenzi mhlaka 1 Mabasa. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMasisi othethe isikhundla asitshiyelwe ngumongameli Ian Khama ensukwini esanda kwedlula akazange achithe isikhathi engene enzizamtshini olubhekisa kule Namibia lamhla ekuseni, wathi emini wadlulela eHarare. Uhambo lwakhe eHarare lulandela uhambo olufana lwenziwa ngomunye wakhe weleZimbabwe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena wayethekelela uKhama ngonhlolanja lonyaka. Amazwe omabili akhayelelwe ukuqinisa ubudlelwano, njalo uhamba lwakhe lolu lutshengisa ukuthi okwakuvunyelwana phakathi kwamazwe omabili nesikhathi sikaKhama kuza kuqhubekela phambili. Unobhala eofisini ebona ngendaba zaphandle kweleBotswana umnumzana Haimeli Huitsimang utshele intatheli izindaba ukuthi uhambo lukaMasisi ngolokuqinisa ubudlelwane lamazwe angomakhelwane kuqala ngeZimbabwe kanye leNamibia.
He's the president of the former president of Botswana, visited Namibia.
Lolu hambo indlela yokuqhubeka siqinisa ubudlelwane lamazwe omabili. Ungakhumbula ukuthi uKhama ke wavakatshela eNamibia kukanti umongameli weZimbabwe elapha. Ngakho sijonge ukwakha ubudlelwane.
Amazwe omathathu alobelana isivumelano sokwakha injanji ezaba amakhilomitha angaba yinkulungwane lamakhulu amahlanu i-1500 kilometers, njalo ibe lendleko yezigidi zamadola emelika ezidlula amakhulu ayisithupha i-600 million. Abanye abeZimbabwe abrona abafana lomnumzana Mbongeni Mkuni bathi uhambo lukaMasisi esiya eZimbabwe masinya kangaka esehlalweni utshengisa ukuzimisela ekulungiseni ubudlelwano waqalwa ngukhama engaphumi ehofisini.
Iphuphule ramasizi isiqiniseko sokuthi isinqumo esathathwa ngukhama lo mongameli uMnangagwa konkani mazawabili they are working together, it's still there, it's just a commitment.
IBotswana ngelinye lamazwe amukela ngenjabulo ukungena kwaMnangagwa embusweni ngemva kokugwenqulwa kombuso wayengumongameli uRobert Mugabe, njalo besithi bazinikele ukuncedisa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Amazwe omabili aphakathi kokukhulumisana phezu kokuphindela kweziphepheli zeZimbabwe, njalo bakhulumisana ngomthetho wokudubula inkomo zeZimbabwe ezingena Botswana besithi akudingwe enye indlela. IZimbabwe inxuse iqembu lesizwe leBotswana lamaZebras ukuthi bezodlala emdlalweni wokunanza uzibuso ngolwesithathu evikelizayo okuyisibonelo sokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe womabili. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Usikomithi womanyano we-European Union umnumzana Niven Mimica ophakathi kohambo lokuvakatshela eZimbabwe wazise ukuthi umanyano we-EU uzapha ilizwe leZimbabwe eliphathisa ngenhlelo zezempila kahle ezibiza imali ngamadola eMelika ayizigidi ezingamachumi afika phose amathathu i$28 million. UNeven uthe evela hlangana lomongameli Mnangagwa wathi umanyano iU uzimisele ukuphathisa ilizwe leZimbabwe endleleni yokuya kumbuso kantando kayiphikiswa phambilini kokhetho. Umanyano weEU wawumise ukuphathisa ilizwe leZimbabwe ngoncedo ngomnyaka ka-2012. Usethesa uhulumende kamongameli Robert Mugabe amacala okwephula ilungelo likaZulu. Kodwa waqala ukuphathisa ilizwe ngomnyaka ka-2015. Uncedo lolu olwe $28 million luzaphathisa ekutholiseni abesifazane labantwana impilakahle engcono, ukusungula imisebenzi lokuphathisa abesifazane ukuthi bathole imithi yokwelamisa abantwana.
Yebo, mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele mvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo kusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001202465-0318. Ngiyaphinda njalo 001202465-0318. Ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Inkulumo phezu kokwethekelelwa kwemuli kamoya umnumzana Joshua Nkomo ngumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa. Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Luke Tambo Rinyoka utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ngemva kokuvakatshela oyengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ngomgqibelo umnumzana Jabulani Sibanda emzini wakhe eNkulumane bavakatshele imuli kamoya umnumzana Nkomo eMatshamhlophe. Sixoxe lo saphethe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo saqala ngokumbuza ukuthi kulembiko ethi iningi labaye emhlanganweni oyenzelwe kobulawayo e-White City Stadium bekungabantu abavela phandle kwedolobho lakobulawayo abalethwe ngamabhasi lezimoda.
Hayi, asithini thina njengebandla elikhokhela ngobaba uChamisa sikuzwile khonokho. Asithi laba abafundile abafundele inombolo wakhangela iWhite City i-100 meters by 120 meters. Angithi so njengoba kuthiwa siyithetha abantu sababhasa, ungathatha ibhasi eyodwa ithwala abantu abangu-75. Isithwele abantu abangu-75 ndingangasithi makuthiwa sibisa amabhasi angu-50 imali yangikhona siyabe siyithethe ngaphi? Thina vele siludubo lwemali njalo siyabe sibathwalelana abantu ukuthi sifuna ukuthabisa abanye, ngoba uma sibathwala sabe sizigambela thina amanga. And njalo abalandeli bethu abagcwala indawo yonke eZimbabwe lapha balelungelo lokuthi balandele umhlangano wabo. Ingane ezinkonzweni abanye basuka egatshana njengabomanikaland beseyahlangana esolusa sokulicala khonokho. Asila sikhathi sokubhasa abantu nasine sikhathi sokwazisa izulu ukuthi uhamba njani.
Ungasitshela ukuthi uhambe njani umongameli? Sizwa kuthiwa uhlangane lemuli yakomuyi uJoshua Nkomo waphiwa intonga, kuliqiniso yini lo?
Uhlangene uhambile ubaba upresident Chamisa beseyahlangana emuseum lapho ugcine izinto zikababa umuyi uJoshua Nkamukonyongolo Nkomo esiyakhangela ukuthi kumi njani. Waxoxisana nabantu abangikhona ngale usazisile ukuthi uthenjiswe intonga sesizamelela-ke ukuthi uzayiphiwa nini. kuqeda isithembiso sibe khona.
Sizwa kuthiwa njalo uMnumzana Chamisa uye emzini kaMnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ekuZanu PF. Kuhambe njani inkulumo le ngekuthi azoba ngomunye umkhokheli yini weMDC kumbe bekuyimbona nje?
Khathesi kuleli lizwe inkulumo lesiyiqaphele ngokuthi abantwana baseZimbabwe badla imbuya ngobuthi. So wonke umuntu uqakathekile. Abantu abanjalo njengoJabulani kumele bayekhulunyiswa, kodwa thina sibona kuqakathekile ukuthi silandele umbono kamunye ubaba uTsvangirai ukuthi abantwana baseZimbabwe kababambane babe nyandanye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano. Kakutsho ukuthi ukubavakatshela kuthi ukuthi sesibanike isikhundla, hayi bo.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mntumzana Sibangilizwe Nkomo ongumqondisi wenhlanganiso ye-Joshua Nkomo Cultural Movement eyindodana njalo kamuyi uNkomo, sambuza ngokwenzakeleyo ngempela sonto.
Kanti ngiyabonga umbuzo wakho. Okokuqala, uThamisa uvakatshele eMathamhlophe kuyimuseum yeJoshua Nkomo National Foundation. Yikho lapha uThamisa ahambe khona. Lokho okokuthi khona uThamisa uvakatshele umuzi kaNkomo ePhelandaba akusilo qiniso, ngoba okungumuzi kaNkomo iPhelandaba, iMathamhlophe iyimuseum ngoba yadoktwa yimuseum and archives.
Vele imnxusile yini ubenxusiwe ukuthi aye emuseum yakwaNkomo?
Hathi baba, thina abemuli azange sinxuse. Unxuswe ngujaha ongumanager eJoshua Nkomo National Foundation okuthiwa nguJabulani Khadebe. Nguye umuntu abaxoxisanayo ngoba ulesifiso layo sokuthi ebe ngu-MP emele i-MDC enkaya. Yikho-ke banxusane ngaleyo ndlela bayofika-ke lapho emuseum, sebetshengisana emuseum. Thina bakwaNkomo hhayi, azange sibe kwazi ukuthi uyabuya uThamisa. Njalo mina empilweni yami angikaze ngihlangane laye umnumzane uThamisa, ngibone emfanekisweni nje laku-TV.
Sizwa kuthiwa uthenjiswe intonga kababa uNkomo, uliqiniso yini?
Akusikho qiniso lokho. Imuli azange ithembise uThamisa intonga kamdala, njalo kulizilo ukuthi nxa kulo muntu ongathembisa intonga leyo into yomuntu omdala eyaba ingxenye yokukhulula ilizwe leli. Intonga leyo iqakatheke kakhulu, iyinzilo. Asiyonto ebobuhambe ikhulunywa nje ngabantwanyana ukuthi kuthiwa sengile ntonga lami, senginika intonga kaNkomo. Akuqondanga, into ehlonipheka kakhulu intonga leyana. Kanti njalo baluthana abantu abayaziyo lapho ikhona leyo ntonga. Yikho-ke nxa kulomuntu omthembisileyo, hhathi asiyomuntu wakwaNkomo, asiyomuntu wemuli ongabe ethembisa uThamisa into elizilo enjalo. Asiyonto encane ikhulunywa njengabantwana leyo. Kanti
lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umqondisi wenhlanganiso yeJoshua Nkomo Cultural Movement njalo eyindodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje silokhu sikubandla le-MDCT. Inkokheli yebandla le-MDCT ngapha kwele Melika ilandula imbiko ethi isixotshiwe kulelo bandla ngenxa yokusekela uNkosazana Thokozani Khuphe. Lokhu kuphume ngempela sonto ebulenjini beTwitter lapho enye inkokheli ebalisa umnumzana Zwitsayi Ruzitso esekelwa umnumzana Joseph Nyamanjiba yibo okuthiwa sebekhokhela lesi sigaba. Osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla uNkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alikathathi inyathelo kusigaba seNorth America. Siphinde saxoxa lo mnumzana Denmore umgcinisihlalo wesigaba se-North America MDCT.
Yazi mfowethu, sisakhula kule nto bekuthiwa izifiso zikathemba lo-amukela. Umhlangano wethu e-MDC ulama-processes lama-procedures. Angeke kuvuke nje namhlanje decide ukuthi hayi mina yimi esengizokhokhela i-district le noma i-province le. Kulama-processes okumele ayenziwe to get to that. One of them kulokhetho olenziwayo, i-executive yami yakhethwa ku-Congress ka-2014. And as a party, I think it's high time abantu bakwazi ukuthi siyiparty elomthetho ele-constitution eyigadayo. Abantu okwama-parallel structure lokhu siyakwazi into bevele yenziwa kudala. Savele saforma i-province leyi kulabanye ababedonsela besiya le bengafuna ukudonsa labanye in a democratic fashion. So makukuthi it's the same cast of characters who have been attempting this really for the past 8 years since ngathi past 10 years since the formation of the MTC USA. Akusinto entsha esimangalisayo thina.
Sizwa bethi bona isizathu sokuthi uxotshwe ngesokuthi kuthiwa walile ukuthi uthathe umongameli uMnumzana Chamisa njengomongameli. Kuliqiniso yini lo?
Akula ukuxotshwa kwenzakeleyo okokuqala Mr. Gandhi, ngoba nginje akula muntu from ephathini ongitshela ukuthi kulento enjalo ku-leadership. Yinto nje eyenziwa ngabantu esibaziyo esibajwayeleyo khonapha kwele America. Abavele bebenjalo from ekuqaleni bengazimiseli ukusebenzisana lathi. So njengoba ngisho mina kulanto entsha lapho sizolinda ukuthi bona abazithi yibo abathi bayi-MTC sizobe sitsho bona ekhaya ukuthi ngempela sokunjalo. Mina inkinga yami angikaze ngiyifihle umongameli bukaChamisa bu-questionable and on principle I say it ukuthi mina I am not going to support umuntu ongene ku-presidency party ngodlame langendlela ezingekho emthethweni webandla lethu le-MTC.
Hello ke umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo wesigaba se-MTC North America ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia ngapha kwele Melika. Izakhamizi zemangweni weVictoria Falls emhlubulweni weMandebeleni zidla amahabula kulandela ukungaqatshwa kwabantu abadabuka kulesi sigaba selizwe ekwakhiweni kwendawo ezaba lamavinkili eyeVictoria Falls Shopping Mall. UAnastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Indawo eyakhelwa amavinkili eyeVictoria Falls Shopping Mall yakhiwa ngabenkampani eyeZimre Holdings Limited ngaphansi kweZimre Property Investment ngendleko yezigidi ezilithumi lantathu zamadola i$13 million. Inkampani eyakhayo esimbisa isiqalile umsebenzi wokwakha loba nje icalwa ngokungaqhathi izizalwane zeVictoria Falls kungakhathalekile ukuthi ngumsebenzi odinga izithupha kumbe hatshi. Iningi lezakhamizi zeVictoria Falls ziveze ukudana ngesehlakalo sokungaqhathwa bethi akubaphathi kahle ngoba bebekhangelelwa ukuqhathwa labo. Esinye sezakhamizi zeVictoria Falls, umnumzana Jabulani Ndebele, uthi isikhalazo sabo simqoka ngoba sekuqhatshwe abantu abasuka eHarare bona bekhona.
Kule company nje ebuye ezileyo lapha eFalls amasimba, it's a contract thing, babuya bazoyakha, but it's nzima umsebenzi asiwutholi thina abantu balapha eFalls. Into eyenzakalayo kubuya abantu abeshonini bebuya bezosithathela thina imisebenzi. Kula ama-drivers ama-truck I think they're about 15 or 14, akula muntu owe-Vic Falls oqhatshwe even one, but into eyenzakalayo abantu abaqhatshwayo ngabantu abasuka khonale from Harare bebuya bezosithathela umsebenzi, right? Thina kuthiwe sidle ngayo.
Esona lesi senzo senkampani yesimbisa, umnumzana Johnson Ndlovu uthi intuthuko evalela abahlali besigaba iyabakhuba, ngakho bacela ikhansili kumbe uhulumende angenele.
Sikhuluma kanje bese kule shopping mall eyakhiwayo isakhiwa kanje sikhuluma ikhampani yokuqhatha kwayo kayiziseki kungaziseki kanje abantwana silabo asebekhona kweyonke imisebenzi bangena even kanye lasekudriveni kanye lakwasebenzeni imisebenzi emncane engadingi ukuthi kudingwa abantu bakhathana, but into esuphayo ukuthi sibona ikhampani le kayiniki ithuba labantwana abazalwa pha eFalls sokuthi ibuya nabantu babo abazela khathana khona le Harare.
Umnumzana Prosper Ncube osakhulayo waseVictoria Falls uthi kuvele kwaphambaniseka ekutheni ikhansili neZimre baphe imvumo kwinkampani esuka khatshana eHarare khonale ikhontilaki yokwakha amavinkili yona ehle yeza lezisebenzi zayo.
ukuthi i-council ye-Victoria Falls yanikeza i-tender i-company evelela eHarare ukubana ibuye izokwakha i-shopping mall. I-company le ibuye lama-truck angafika wona about 12. Bonke o-driver bakhona babuye bevelela nale eHarare. Mina nginje ngilo class 2 kodwa umsebenzi angiwutholi. Uphiwa bona abavele eHarare. Into embi kakhulu.
Inkampani yesimbisa isolwe kakhulu bethi lakuqala kusakhiwa imigwaqo beza labantu babo kwathi izizalwane ze-Victoria Falls zangatholi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk lamuhla sihlolisisa kwenzakala kubandla le MDCT ngesikhathi kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni kaMnumzana Nelson Chamisa. Kuthoni nxa kulabantu abaningi abahamba emhlanganweni le uzavotelwa na? Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Zulu wamukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso yebona ngezokusakaza elizweni ye-Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz eyokumisa ukusakazwa kwembiko ekhankasa besithi bayinelisa kwelapha yiloba yisiphi isifo abazimeleyo labamabandla enkolo ezithile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abebhazi bathi benza lokhu ukuvikela uZulu emikhankasweni elakho ukuphazamisa impilo yakhe kakhulukazi kwezempilakahle. UMnumzana Matthias Nkomo ocubungula ngezembali lokuhlalisana kwabantu uthi ubevele esephuzile uhulumende ukukwenza lokho.
Mina ngithi khona incwadi le iphuzile. Umthetho obhalwe kuncwadi le umthetho wakudala okade kusebenzakala ekukhankaseni lokho uthatha isikhathi, omunye lomunye seliprofita, omunye uyelapha, omunye eza ngalokho. Umthetho lo mina ukubona kwami kumele uqiniswe ekuqaleni. Okwesibili, into enjise ubuhlungu, izitishi eziningi lezi zama-radio lama-TV ezikhulunywayo zilohulumende phakathi, kutsho ukuthi ngezinye indlela uhulumende laye besekelela okuqile.
Uchaza imisakazo yabawayilesi labomabonakude okuphansi kwahulumende uNkomo njengezitsha zikahulumende okumele ziqhubekisele phambili imisebenzi yentuthuko yelizwe, hathi ukukhankasela okungayisikho.
Asizwisiseni ukuthi ma sikhuluma ngamaradio nama-TV sikhuluma ngamandla okukhankasa. Kufana lokuthi ngamandla awesisosha angavikela ilizwe. Ngendaba yokhetho okholo, into lezi ngangena emkhankasweni uhulumende engakhulumanga, kumele kube yinto esegcekeni ekhulunywa nsuku zonke ukuthi hatshi bakithi omunye lomunye osefuna ukukhankasa kwakhe engabuyi ezitishini lezi. Umuntu kazidingele ezikhethele, ngoba izitishi lezi yizitishi ezithuthukisa ilizwe. I-constitution yeZimbabwe isinika sonke ilungelo lokukhetha. Maso kungena emkhankasweni sokunikwa abantu ngamandla, ngoba uzatshelwa ngumazi babazini bani bani, uprofitas bani bani, awuselamandla okuthi ayisikho, ngoba kuphume ngaphi eredway.
Emazini akhe amunyethwe embikweni awethule kunsukwana izanda kwedlula umqondisi ohlangothi olubonayo ngezokusakaza elizweni olweBuzz uMnumzana Obedi Mganyura uthi bakhathazekile ngokusekusenzakala emisakazweni yeZimbabwe lapho bese kuqhutshwa imikhankaso ngabantu abekade bezithi banamandla okwelapha yiloba yisiphi isifo. Ethi kungaleso sizathu bekubone kufanele bathathe leli nyathelo ukumisa yonke imikhankaso yalolu hlobo eqambela abantu amanga ukuba abebandla elithile lezokholo loba uzibani ulamandla okwelapha yiloba yiwuphi umkhuhlane kungekho bufakazi obuqinileyo kulandelwa indlela zempilakahle ezesibhedlela. Abezempilakahle bahlezi bekhala ngokwenza kwalaba bantu, bebabeka umlando wokutshelela eceleni uZulu oyabe eze kibo ukuzadinga usizo lokwelatshwa kumikhuhlane etshiyeneyo ukuba balamandla okukwenze lokho. Ngimeme iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
uZulu weZimbabwe wemukele ngenjabulo inyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso siyaxolisa abesifazane beZimbabwe bathi bakhathazekile ngokwehluleka kwamabandla ezombusazwe amakhulu eZimbabwe ukukhetha abesifazane ukuthi bancintise esikhundleni sikamongameli welizwe. UBenedict Nhlapo uxoxa labesifazane laba ngezikhalazo zabo.
Minyaka yonke nxa kulokhetho eZimbabwe kuba ledlabuzane elikhulu ikakhulu labo abafuna ukuncintisa izikhundla ezithiyeneyo. Omama ke bathi loba uhulumende qakathekisa ukuthi omama labo abangene ezikhundleni lezi abathokozi ngalabo abazancintisa ekhethweni lukamongameli. Bathi loba nje kusobala ukuthi bazabe bekhona omama abancintisayo kulesi sikhundla kugoqela unkosikazi Joyce Mujuru. Ukusilela kwabancintisa lesi sikhundla emabandleni alakho unqoba lolukhetho yikho okubakhathaza kakhulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ozancintisa kulesi sikhundla emele iZANU-PF, kanti umnumzana Nelson Chamisa nguye ozancintisa emele MDCT Alliance. Njengoba ke la mabandla kuyiwo amakhulu njalo khangelela ukuthi ahambe phambili ekhethweni oluzayo, abesifazane beZimbabwe bathi lokhu kwenza kube sobala ukuthi umongameli ozakhethwa kulolu khetho uzaphinde abe ngowesilisa futhi. Ubona ukwethulwa kwembiko enhlanganisweni elwela amalungelo abomama eZim Imbokodo, unkosikazi Corence Mkhosi uthi njengabomama bakholwa ukuthi inhlupho ezisuke zahlangana leZimbabwe eminyakeni edluleyo zidinga umongameli wesifazana.
Omama banesihelo kakhulu, bayakwazi ukunakekela phose umhlaba jikelele, kodwa obaba ngingathi isikhathi esiningi umuntu udonsela ingubo la alele khona enganaka umndeni wakhe akasenandaba lomakhelwane. Cela omama manje bathole ithuba bakwazi ukuthi nabo bake babuse.
Unkosazana Sikhanyisiweni Ndlovu ozalwa eLwagwere kwaMankunzana uthi kubakhathaza kakhulu ukuthi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe kutshengisa ukuthi iningi lokhu lisaphila kudala abantu besacabanga ukuthi abafazi ngabantwana.
Mina ngokwami ngibona ngathi sekufanele sibe lo mama ozasimela njengomongameli welizwe lakithi eZimbabwe. Hayi ngoba ngisola obaba laba basimela abafana labo Chamisa, labo Mnangagwa, labo bonke nje abanye. Ngibona engathi iZimbabwe isagxile kakhulu ekutheni indoda yenhloko yomuzi, yingakho bengathi abayizwisisi kahle le ndaba yokuthi baphathwe ngabesifazane.
Unkosazana Sindisiwe Dubo dabuka esigodini yena uthi amabandla amakhulu eZimbabwe kwezombusazwe asehlulekile ukuba isibonelo kulokhu.
Omama banikezwe laba ithuba. iZANU-PF okwakhathesi ilomongameli wesilisa, MDC ilomongameli wesilisa, amanye amaqembu lawo ngabesilisa. Besijabulile ku-MDC sisithi umama Makhuphe sezoba ngumongameli, kodwa ukhanya besilisa abakakulungela ukuthi baphe umama labo ithuba. Sithole nzima omama banikezwe labo ithuba babuse.
Unkosazana Sifiso Ndiweni uthi omama beZimbabwe sebekulungele ukubusa ilizwe, osekusilela kuphela isifiso sabesilisa sokwamukela lokho.
Ngicabanga ukuthi uma singaba no-president ongumama, izidingo zethu eziningi ziza kukhangelelwa kuzoba lo muntu ozozihlupha ngokuthi njengabomama sicabangani. Omama nje siyamdinga u-president ongumama, njalo sesizimisele ukuthi singaba laye sisebenzisane laye kuhle.
Loba kunjalo iningi likhuthaza umama ukuthi basekele abanye abesifazane abancintisa ezikhundleni ezijeneyo emabandleni atshiyeneyo ukuze inani labo abakwezombusazwe libe ningi okuzabapha amandla okuguqula indlela izinto ezenziwa ngazo okwakhathesi. Nelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Savume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana wethekelele eZimbabwe lamuhla kuhambo lwakhe lwakuqala ukuphuma elizweni lokhu egcotshwe ukuqala umsebenzi. Uzoqhamuke inkulumo phezu kwentonga kamuyi umnumzana Joshua Nkomo okuthiwa ibithenjiswe umnumzana Nelson Chamisa.
Izakhamizi zeVictoria Falls zidla amahabu la ngokungaqatshwa kwabantu abadabuka kulumango. Igamango Chris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.